amalungelo oluntu kwela kithi lapha eZimbabwe bawananzwa njengalokho kufanele kwenziwe. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abatsha bonke kumele bathole i-education efaneleyo, i-education e-right, engenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kodwa kathesi singakhangela ngendlela ezikolo okudura ngakhona, ngendlela ezikolo imali efunekayo nje ezikolo, siqala ngezikolo nje, njalo ngendlela ezikolo imfundo esise ngayo, ngendlela abantwana abafeyila ngayo. Ngingakhuluma nje ngiwakona kithi lapha engihlala khona kule lidini esikuyo, uzathola ukuthi abantwa bethu bayafundiswa ngolimi abangaluzwayo. Ngenye indlela ukuthatha amalungelo kibo, balaleli abangakuzwayo, kuze kuthi-ke nxa sebebhala imihloliso uthole ukuthi siphansi kakhulu thina njengohlangothi lwangapha. Impilo nje jikelele yabatsha kuleli lizwe kayinanzwa. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe umntwana angangena esikolo abe yiyouth okulandelayo eseqedile isikolo sakhe wenze ufike ku-form 4 okulandelayo wenze uya kwi-university ukuthi athole umsebenzi.
Linanza nje ilizwe amalungelo oluntu ngolwesine ncube, kuyini ofuna uhulumende akuqakathekise?
Uhulumende kulokhu engiqeda ukuthi ngikubalise okwezemfundo, imisebenzi lokwentathelo zindaba ukuthi bengancindezelwa, abantu bengethuselwa, abantu bahambe bekhululekile, ungesabi ukuthi na ukhuluma lo muntu lixoxa ngokwenza ngalelizweni uthalaze uthi lambe ngubani obeduzane kwakhe. So yikho engixwayisa ukuthi uhulumende wethu ananze ilungelo loluntu, abekwazi ukuthi abantu kumele baphile emhlabeni weZimbabwe njengawo wonke umhlaba, ngoba uhulumende wethu ukhona akusayinayo wakubekelela phansi lamanye amazwe kodwa engakulandela. So ngiyaxwayisa ukuthi kuyalandele izimiso zonke ze-United Nations ngamalungelo oluntu.